ngokunani kwakhona okunye okukhona kukhona okunye okwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali ikubona tips kathesi abantu bekhayelane lodubo olukhulu olokuthi vele kunapha singesi njengelizwe singalamali sinje kodwa kube lezinye izimali ezisetshenziswa ezingako ukuthi okubhadalwa khona ama-laptop ngemali eziphezulu ezinyanga zenezo iyabe ngumsokobane elaptop naleyo engabe ibhadalelwa imali engabo 9,000 yikho lapho bona khona ukuthi lapho kutholakala khona abantu sebesenza imisebenzi yenkohlakalo imali sitshintshala izandla khonapho omunye esenikwa layo ukuthi awunikile umsebenzi kuthi hhayi yikho buyabe kuqoqiwe kwakhulunyiswana kwathiwa khona wena kweza lawo ufake laphana ngathi sibe sesizuzwa okuncane yilo sihupho olukhona and khonodwa mina ngivumelana layo uphinde ngithethiswe finance ukuthi nxa ethina lokhu akume kungasetshenziswa amathenda la eyimali eziphezulu ezinjengalezo ngoba kuyikulimaza inhlelo zikahulumende lokho
singathi-ke khonokhu ngokuqala yini ukuthi kube khona njengoba sibona ingani vele sokuvamile elizweni ukuthi amathenda saphunga uzokuthiwa sokule thenda ezizwakale lapha le thenda ezizwakale ngale pho kumele kwenzweni
lapha ukuthi ihulumende imele kakhulu ibe lesandla ikakhulu kuncediswe kakhulu kudingakale ukuthi ihulumende ibe yiyo ekhangelayo ukuthi kumathenda lapha ihulumende kayilahlekelwa yimali ihulumende yiyemele ivusa amehlo ikhangele sibili ihlolisise ngoba kwenziwa kungasa zikahulumende khonokho imisebenzi naleyo enkohlakalo imali eziningi ziyalahleka fithi ngendlela enjengayinaleyo ngawo uhulumende ngiyomele kuvikele khonokho lapha ahangale kuze khona athumele i-anti-corruption commission icubungulisise loko obenziweyo amathenda la adlulileyo kukhangelwe ukuze kwenqatshelwe ukuthi imisebenzi yenkohlakalo lapha ntini namathenda iqhubekele phambili kumele kuvalwe lokukithi kumele kumele okuizinto ngoba uhulumende ulahlekelwa yimali eningi kakhulu mina ngithi yindlela yokuswela le yokuswela abantu indlela ezidlula abantu asebetenta ngazo ngensuku zanami
ye bakhona abantu abathi uhulumende ungani kalandaba lakho lokho nxa sikhangela sibili phezulu khona ngale kuhulumende bakhuluma nokunye okusukwenzakala elizweni wena ungathina ngakhonokho
mina kolokhu abantu bahlekala ukuthi bona uhulumende kalandaba lakho kodwa ukuthi uhulumende phela uhulumende kati uhulumende yena kumele sonke sibe le-responsibility elokuthi sikudinisise njengoba kade sikuvumbulula khonoku into i-minister finance ukubonile khonoku wakumisa kumele kukhangelwe konke dips khonoku izinto i-blam ingakungaphonga ukublema i-government ngoba khonoko kwenziwa ngama-individual abantu abalutshana abathize abakwenzayo ashiye uhulumende okwenzayo kodwa uhulumende kumele ube lelihlo nendlela yokuvala ukuthi imali yakhe ingaphanjulwa kumbe ingatshontshwa kumbe ingayenziwani ngabantu laba ngemisebenzi yenkohlakalo leyo.